Umongameli Mnangagwa uthe kule nkulungwane zezalwane zeZimbabwe ezafela empini ezilele emgodini engatshoniyo phakathi kwele Zimbabwe lasemazweni angomakhelwane ezafa zivela inkululeko okumele ziyegejwa zizongcwatshwa kutsha ukuze emdeni yazo idelise inhliziyo. Bafela endaweni yezimagresi afana le-Freedom Front, Mokushi naZonia nakwezinye indawo sizesenza amalungiselelo okuthi siye bagebha emangcwabeni abo angatshoniyo njalo angabhalanga, bese amathambo abo sizowangcwaba kutsha kuleyo. Amazi kaMnangagwa baro uNkosikazi Judith Ncube umphathi ntambo wedorobha lakoBulawayo obe nguye esikhulume esiqakathekileyo embuthanweni owenzelwe iProvincial Heroes ekhaya eNkulumane. Waye kubutho leZimbabwe National Army njalo ngumlweli wenkululeko kuviyo leZipra. Uretired Brigadier General Abel Mazinyane uthi usuku lwamaqhawe uyalihlonipha.
Sihloniphela, sihlonipha laba abazinikelayo ukuthi sithole inkululeko. Ukuzinikela ukuthi umuntu athathe impilo yakhe ayinikele ukuthi abanye lelizwe likhululeke labanye bahlale bengcono.
Amazwi akhe agcizelwa nguSenator Mori Mpofu oBulawayo. Layo walwa impi yenkululelo.
Ilanga liqakatheke kakhulu ngoba ukuthi abantu bazibakholise babe yibo bakwenza konke kungenxa yezinto amantombi namajana nalele la labanye abasele emathwahleni labanye abasala emanzini ezandleni.
Umgqidlalo wenhlanganiso yabangabalweli benkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association koBulawayo umnumzana Sifo Sincube uthi inani labanye babo abafayo liyakhuphuka kakhulu okwesabekayo.
1079 okutsho ukuthi abalele lapha baningi amakhombethi, okumele ukuthi ngabe indaba ye-medical kumbe ezempilo iyakhwezwa ibe kubanga eliphezulu ukwenzela ukuthi abalweli benkululeko bangatholakali behamba ngerethi leyabahamba ngayo. Sikukhangelela ukuthi ku-adreswe ngokuphangisa lo.
Omunye obekela umbuthano ezohlonipha udadewabo layo kwathiwa liqhawe lesizwe lo nina umnumzana Mandla Ncube uthi lanxa izihlobo zakhe zaphiwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe kulusizi ukuthi umama wakhe katholanga usizo ngesikhathi ephila njalo wafa ehawula engelalutho.
Walimali empushi okutwayo kuyodimela empushi angasakwazi ukwenza imisebenzi eminingi, kodwa-ke wafila imili yobuhlungu. Kungumuntu azange akazi ukuza imali ayimele ezozezo zabaningi 50,000 kazange ayithola, uhambe ngumuntu ohawulayo namanje-ke kuba nzima ukuthi zizuze imfanelo zakhe.
Abanye babengabalweli benkululeko bebengekho kulombuthano wokuhlonipha amaqhawe. Omunye wabo umnumzana Bester Willie Magwizi othi kuncedana ukuya embuthaneni lo bona abeviyo leZipra bengananzwa nguhulumende wobusayo.
Ngihlalele endlini ngoba usuku lolu mbona ngathi vele kalusananzwa ngithi ngendlela owakufanele kuphathwe ngalo. Zipra vele iyazondakala phela ithi one of the illegal organizations nanamhlanje layikabi absolved kukhona lokho since independence internationally. So iZipra yayifuza ukuthi ngabe yakhululwa, kodwa-ke yikho yabhidlizwa even nange-gugrawund ngoba yayiyi-legal organization. According to labo abasibusayo.
Mnumzana Isaac Mabuza laye walwa impi yenkululeko uthi akunceda ukujabula lolu suku abanye babo bedubeka.
Abaningi abalazindlu, abaningi abalamakhaya, abaningi basemakhaya, kodwa impilo enzima. Njalo balutshwana ama-veterans esingathi yibo ababusayo ngenxa yabalutshwana opresident labanye nje abalutshwana abaphezulu. But abaningi sesibona ngabafana bona abakade bekhala besibona ilizwe aliright, yibo asebebusayo asebesithwalise ilizwe.
Nkosikazi Queen Maligwa uthi akazange ayilwela inkululeko ekuZipra ukuthi amalungelo abantu ephulwe lokuthi abantu bancindezelwe.
Thina sisilwa sasilwela sikhulula everyone else in Zimbabwe ngemisebenzi emibi esiyenzayo thina esivoveterani yokuhlukuluza abadala. Empini sasihlezi kuhle lapho kwakuseganyeni sithwele nzima sidukuluzwa ngamabhunu, kwakungcono lokho esesikubona kunzima. Abantwana bagcwele amajele like sikathesi ngesikhathi sonesi abantu bavalelwa nje ukuvalelela ukuthi umuntu uyakucabangela izalilamthetho imsimbi no rule of law.
Amazwi kaNkosikazi Maligwa agcizelelwa uNkosikazi Primrose Mlotshwa omunye umlweli wenkululeko othi usuku lolu lungathakazelelwa ngohlupho olukhona eZimbabwe.
Ukujabulela usuku lolu abantu belambile behawula bentshontshelwa berojwa sicelebrate njani uZulu esikathathe sebuzimeni emazweni asikwazi ukuthi abanye bangaphi isikhathi kuselebrethwa njani labanye ababulawayo kasikwazi ukuthi kwahamba njani.
Ohlaziyo zombusazi umnumzana Rejoice Ngwenya udla nxa usuku lolu kumele uzulu alujabulele. Izenzo zebandleni kusale zaniphiwe lenziwa lube lubi.
Namhlanje uzulu weZimbabwe sehlupheke ngenxa yobudlwangudlwangu lobucili lobusisela olwembuso lo esiqondane lawo eZANU-PF. Kodwa usuku lamachawe lisuku lelizwe lonke, lisuku olufanele lisijabulise.
Abanye abaphiwe imendulo umongameli Mnangagwa liqembu lezomculo wemvubelo eBlack Mfolos ngengoma yabo ethi Unity. Umongameli Mnangagwa uthi iculo leli libambalisa isizwe seZimbabwe. Ngiyimele Studio 7 eBulawayo Provincial Heroes Acre, igama lokwenza Jesus Band.